Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisoko, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 yesonto mhlaka 3 kuNtulikazi 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu nje kume sithengisa izinto ezincane ivele abathengisa emsikeni amatamatisi sokunzima la ukuthi balamukele ibhondi.
Izitolo eziningi labathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni abasalamukeli idola leZimbabwe.
Ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla lemthwakazi Republic Party. Ke thina ngokunjalo asimesabi.
Umkhokeli webandla lemthwakazi Republic Party uthi abamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa othembisa ukubasusela amanqe.
Umongameli uyabezama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo. Kanti umongameli uzama ukuthi ame nge-constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state.
Ilunga leZANU-PF lithi kuqondile ukwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi ilizwe leZimbabwe kalisoze ligunywe.
Bimuli yakwethu ilezithelo ezimbi nesithembu ngoba ukhokho wami ongondileyo ube yisiphofu engaboni. Unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo.
Namhla kuhlelo lwamasiko sixoxa ngesithembu. Salethulela izabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Izitolo eziningi labathengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni kobulawayo kabasalumukeli idola leZimbabwe. Osomabhizimusi abathengisa amatamatisi, izigqoko lokunye emgwaqweni bathi seliphele amandla idola leZimbabwe kulandela ukuvunyelwa kwabantu ukuba bethengise impahla ngamadola eMelika okumele isisindo sawo sihambelane lokwethulwe emkambo wemali nsuku zonke kweleZimbabwe. Unkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni uthi seliphelile du idola leZimbabwe.
Lokhe kwavunyelwa nguhulumende aze akhulume last week uminister ukuthi sokuvunyelwe ukuthi i-US dollar lisebenze njenge-legal tender. Abantu abaningi sebethole ukuthi vele amabhondi asasebenza indawo eziningi. Ungazuke lalo olifolayo zama ukuthi athenge ngalo uzathola ukuthi intengo nxa uthenga nge-US dollar iyabe iphansi azazani nxa uthenga ngamabhondi. Yikho sokwenza ukuthi lezi tolo even abantu nje kume sithengisa izinto ezincane even abathengisa emsikeni amatamatisi sokunzima la ukuthi balamukele ibhondi ngoba seliyimali nje vele engasathengiwe.
Manje kuyasebenzeka khonapho ke nxa sikhangela wena njengawo othengisa impahla.
Lasesenza njalo ngikhuluma lami nginje duke vele ibhondi sekuyimali engasayemukeliyo nxa ngithengisa ngoba ukufisela sokuthini ngingaze ngithengise ngilemukele ibhondi lakhona. Nxa sengihamba ngalo kumele ngiyehoda khona akusela muntu vele elifunayo. Even kuyikuthi nxa ngingathola ama-wholesalers la amakhulu kuyikuthi kule wholesaler elivumayo ufuna ukuthi uyehoda khona. Kuzamele ukuthi uphathe inqwaba yenqundi yemali ukuthi uyehoda ngalo.
Sengathi vele ibhondi selifile phela.
Hayi selifile ngoba sikhuluma manje nxa siqhathanisa le ntengo yokulithenga esingathi thina ku-black market kumele ukuthi ngiphathe imali engange-700 bond ukuthi ngiyethola idola elilodwa.
Khonoko kwenziwe nguhulumende esithi sokumele kusetshenziswe amadola nxa ukuthi umuntu efisa ezitolo. So kutho ukuthi vele sokulibulela ibhondla.
Sicabanga ukuthi vele ukuthi uhulumende yena avumele khona lokho ngezinye indlela uveleni besevuma ukuthi izitolo kaziyilale lelo bhondi. Ngoba sekuthitha ukuthi elikholayo ulihola esekwazi ukuthi uhola imali engasebenziwe. Sekuza kuthi lokho li-US dollar nguye osekhangeleka ezitolo engani useyinkosi ngoba uzabe ethethe imali ethengayo kulalowo okhethe ibhondi.
Unkosazana Pretty Mpofu uthengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni. Besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde sacoxa ngodaba lolu lomnumzana Angus John Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies.
Zimbabwe ndona vele alisasebenzi silisebenzisa ukujusa amafoni kuphela la futhi idatha yeyiconnect la esithengiswa ngamadola so yonke into nje sisebenza ngamadola okubuhlungu nje ukuthi abasebenzi bakahulumende in particular izisebenzi ziqhubeka zihola yena le eZimbabwe so la marate angikhona aqhubeka ehlanya so kwenza impilo yabantu makhaza ikakhulu abasebenza ibe nzima ngoba i-US dollar leli kabalihole otherwise yonke into nje sithengiswa nge-US dollar
singathi ke ibhondi isidilekile yini
la umthulu uMinister of Finance uvuma ukuthi ibhondi kalisebenzi kushuthi usitele ukhona nje ukuthi kungazane kubona kukhona abakwenzayo nxa bekhipha ipa imali lezo zimbili ukuthi zisebenze ndawonye kuyabe kukhona bona esicabangela ukuthi bayakapula ngakho ngoba kade kumele ukuthi outrightly bahle balikhiphe i-US dollar totally kumbe bavele bakhiphe ibhond totally kodwa khona kunxakusuwagcina sekukhona ubungilimbani ababe bebenza okubadlisayo bona omankutsha yikho bese kusithini abantu makhaza bese beqhubeka behlupheka
pho kuyasebenzeka yini kubulawayo
akusebenzeki ibhizinisi ilaw abantu abala mali i-US dollar lifuna osekumele ulisebenzise ngoba la nxa urun ibhizinisi ungayekela ukuchaja ngalo uyaluza so uyangathengisa ngamabhondi uyathi kusasa usudinga i-US dollar uthi selitshintshile ama-rates akhona so kusebenzeka nzima kakhulu umumo wakhona kawumnandi sibili singaqhubeka sinje kungaba kuzaba nzima
sizakuthiwa-ke lezi nsuku e-black market idollar lemelika nxa suthenga ibhondi i-1 to 700 kambe kuya ngaphi konke
lo ye selinjalo sibili nje liyakhwela kathi siku-700 asikwazi emajiki amabili amathathu liyabe selikuenqenza fika kubo-1000 kubo-2000 kuyakhithika nje kuyanyeshuka nje njengendlu yomdaka izulu lisina asikwazi ukuthi kuza kuya ngaphi kodwa kuhluke ukuthi abantu makhaza impilo zabo ziqhubeka zisiba nzima kakhulu
singathi lezo kubuyele ku-2008 kunjalo
kukabuyeli kangako ngoba impahla zikhona ezitolo kodwa abantu basiza besizikhangele kusingala mali yokuzithenga kanti ngo-2008 vele manje amashopu kwakulamatishu kuphela so khathesi kuyabe kukhona sibili konke kule mali yakhe sekusenza impilo yabantu abasemele asebezaphila mnandi ngamasela labogo labantu nje bona bana bathola imali ngendlela ezingayisizo balicholele i-US dollar kodwa umuntu osebenzayo esibili evukelayo akuzazikhangela isinku sibone esitolo wehluleka ukusithenga impilo ibe nzima nje kunjalo
umnumzana Angiston Spanda ngumqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies besixoxa laye ekobulawayo ibandla lemthwazi Republic Party lithi akumangalisi ukuthuka kwamalunga ebandla leli ngumongameli Emmerson Mnangagwa osekhulume kanengi emphakathini esithi kuzasuselwa amanqe abafuna ukuba kuqunywe ilizwe leZimbabwe. Umnangagwa uthi bonke abakhuluma ngokuqunywa kwelizwe ngamahlongandlebe lezikhohlakali. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP uthi umnangagwa wethuswa libandla leli.
Ekasalali ngathi njalo uyesaba ngoba siyilona kuphela ibandla kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje elikhuluma into ngqo ehlupha abantu bakamthwakazi njalo sibonisa ukuthi sikhathele ngokuqhubeka siphila labantu besishoneni ngemva kokuhlanganiswa ngamakhiwa singavumelananga ngo-1923 la ngokubuya sibanjaniswe layo iZimbabwe yiBritain ngo-1980 ngokunjalo kuyakhanya ukuthi njengoba eZimbabwe kulamabandla afika i-100 ezepolitiki kodwa ibandla asezwakale ekhuluma ngokuthi uzaquma insuku zokuphila kwalo labakhokheli bayo labalandeli bayo imthwakazi Republic Party asikezwa ekhuluma amazwi afana nayo kubone senchamisa i-CCC kubozaphu lamanye amabandla ibandla asethembisa ukuthi uzalibulala athathe impilo zalo libandla lemthwakazi Republic Party ke thina ngokunjalo asimesabi kodwa siyasho ukuthi ngokwenza lokhu sekhuphule izinga lomzabalazo wethu njalo umhlaba sithi mawube kwazi ukuthi umnangagwa ongumbulali owakhuluma amazafana nayo ngabo 1983-1984 esithi maye kulabo abangasoze behambe ngezimiso zikahulumende insuku zabo zibalwe emhlabeni wathi eqeda lapho wathumela umbhuqazwe.
Umoyo uthi okwenziwa ngumnangagwa kuvezwa ukuba uzonda amaNdebele
kathesi umnangagwa njengoba umgabe wathi yena it was a Moment of Madness ngo-99. Njengoba umnangagwa esefuna ukuhlanya kanje, umhlaba uzathula na uthi uthu busy ukuthi ukhangele udaba lwakithi. Ngakho ke sithi hayi, sizimisele kathesi, sithi akalibambe lingachona umbulalo nge-Emerson Mnangagwa ngoba kaswe sivuma ukuthi sichaye sithule, sibulaye sithule njengalokhu kwenzakala nesikhathi kaJoshua Nkomo owathebuzwa ukuthi Gugura Hundi is it tribal or political, wathi yena it was political. Thina kasingeke sivume ukuthi lokhu ku-political, sithina ku-tribal ngoba uMnangagwa ukhuluma ngokuceda impilo lemiphefumulo yabantu besiNdebeleni kuphela.
Umnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi kubi okwenziwa nguMnangagwa.
Amazwi anje evele emuntwini owaye ophatheka kakhulu ekubulaweni kwabantu ngesikhathi seGugura Hundi ayethusa kakhulu, aveza kahle kamhlophe ukuthi abakaboni ukuthi balecala lingakanani labo basezihlabeni labo ababulala abantu ngeGugura Hundi. Kusho khona njalo ukuthi lokho belenjongo zeGugura Hundi yabo 1980s. Lokho belenjongo yokuchitha abantu bemathibele ndlemindlezi. Into engamukelekanga yona leyo engasoze yamukeleke ebantwini bemathibele, engasoze yamukeleke emhlabeni, engasoze yamukeleke kunoma ngubani olengqondo ezisebenza ngendlela epheleleyo.
Uncube uthi amazwi kaMnangagwa awakhulunywa ngumuntu ophethe isikhundla sikamongameli.
Umuntu esesihlalweni kumele akhulume amagama akhayo, abe ngumuntu ovikela abantu bonke, ngokuba nxa usesihlalweni leso umele ube ngumbusi wabantu oqondileyo, ohlonipha amalungelo abantu, ohlonipha iconstitution, ube lenjongo yokuvikela abantu, kungabi nguwe owethusela abantu, kungabi nguwe ofuna ukuchitha abantu, kungabi nguwe okhuluma amazwi angalunganga, amazwi aveza ukuthi kawulanjongo ezinhle ngabantu. Into enjalo vele kayamukelekanga kancane. Ukuthi ngubani okhulumileyo kakulandaba, kodwa kuba kubi kakhulu uma kuphuma kumongameli wesizwe welizwe enxa threatena abantu esethusela abantu, kuyinto embi kakhulu engamukelekanga, ikakhulu abantu abadlule phakathi kweGugura Hundi. Abantu abadlule phakathi kweGugura Hundi ayengomunye wayo leyo nto yokubulawa kwabantu, njengoba wayengomunye wama-ministers kahulumende weZimbabwe wayebulala abantu.
Kodwa umnumzana Believe Gawule ilunga leZANU-PF uthi uMnangagwa wethula amazwi aqakathekisa ukubambana kwele Zimbabwe.
Lapha nje yebo kambe umongameli uyabezama ukugcizelela lokukhuluma engabe kubeka ngenye indlela abantu mhlawumbe bangakuzwisisi ngayo, but umongameli uzama ukuthi ame ngeconstitution yeZimbabwe. Iconstitution yeZimbabwe ithi Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe kayila ma-states ama-provinces zakuthi azimele wodwa kumbe njani kumbe lokhwana. Akukho eZimbabwe lokhuya. Njalo iZimbabwe ilamandla ileli ama-provinces yanika ilokuze ne-devolution kuma-resources ukuthi abenefite nge-devolution. But Zimbabwe is a unitary state. IZimbabwe lilizwe elilodwa elingalama boundaries phakathi okwehlukanisa ukuthi leli lizwe leli ngapha leli lokhu ngokulizwe kumele kodwa iZimbabwe injalo. Isisekelo sombuso wethu weZimbabwe yikho esikutshoyo lokho. Phela umongameli enjana laye uyiproduct yesisekelo sombuso. Umongameli ubuswa yisisekelo sombuso, ulandela ekubuseni kwakhe isisekelo sombuso. Ngawo-ke akukhulumayo yiko kanye okukhulunywa yisisekelo sombuso, yiko kukhulunywa uPresident Emerson Mnangagwa. Isisekelo sombuso ukhuluma isisekelo sombuso ngoba umele yena uvikela isisekelo sombuso, yiso asivikela njalo amele asivikele ngazo zonke izikhathi. Yiko akutshoyo lokho nxa ekhuluma esethusela inkulumo. Kayithuseli hashi, ukhuluma sibili qo lukhona kanye okumqoka okwethulwa yisisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Sinangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafuna sizaphinda njalo lokhu. Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafisa ukuyahlangana lesihlobo labangane kusasa ngesikhathi sekhefu likazibuse kule Melika. Umsakazi weVoice of America ufika ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million abakade izindizamtshina ngolwesine, njalo kukhangelwe ukuthi abanye baza kwenza okufanayo namuhla. Elerussia lithi selihluthune idolobho lisesabelweni seLuhansk. Abezindaba abeReuters babika ukuba umphathintambo obona ngezomvikela kweleRussia ubukele umkhokheli welizwe lelo ukuthi sebekhulule isabelo lesi njalo baqhubekela phambili ngempile. Kodwa ophethe ugatsha lwezomvikela kule Ukraine uthi kungamanga aluhlaza tshoko okwethulwe ngeleRussia. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngodaba lwesithembo. Usukucamfundo solwayo ngwenya usanda kuveza ukuba ulamakhosikazi amathathu ahlala lawo endlini yakhe kobulawayo. Kulabanye abantu abamangaliswa lodaba lolu, kube labanye njalo abancoma ukulandela kwakhe amasiko. Kuyini isithembo? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxa lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole, ingcweti kwezamasiko.
Isithembo kwakuyinto eyayivamile kakhulu esintwini. Isithembo ngokwesilisa ela amakhosikazi amabili kusiya phambili. Kwakuvamile ekadeni ngesizathu sokuthi obaba bebengamaqhawe ngokuba zingwazi. Ekubeni yingwazi ugwaza la ugwazwa, ngakho babesifa kakhulu. Basale sebebalutshwane, omama basale bebaningi. Ngaleso sizathu la ngokuzama ukunakekelana, ubabo yedwa wayecina ephiwa umthetho yinkosi kumbe zinduna ukuthi khona athathe abafazi babembalwa. Kodwa ensukwini zanamhlanje angikuboni kuyinto enhle.
Umankonjeni uthi umndeni wakhe wehlelwa liyezi elimnyama ngenxa yesithembo.
Ngingumuntu olezithelo, umbimuli yakwethu ilezithelo ezimbi ngesithembo. Ngoba ukhokho wami ongondlileyo ube yisiphofu engaboni. Unyane wabo kanina wakhe emhlabe amehlo ngosungulo, ehlaba through indlebe kuze kuyefahlaba ilihlo ngenxa yobukhwele. Amehlo akhe adubuka afa, wakhule seyisiphofu. Udade wabo wamenza okufanayo, wakhule isacuthe. Umne wabo wakhula engathi ulokuphambana okuthile engqondweni. Abanye bangaba bazi laba bantu bebehlala eFlabhusi eJulube, kuthiwa nguPhofana lona Vine lokuphamula amalilo. Ngaleso sizathu isithembo mina angisiye muntu osakholelwa kiso. Kube sokuzokuthi ngakithi komafu ngapha kwathiwa sesingabakomvukumpisi, zingabantathu sezihlola. So sithi ukuthi isithembo singavela sedlule sababili sokusiba sesithathu, vele kwakuveza imihlolo emuhlini. Ngakho asisesihle isithembo. Njalo abantu umhlaba uNkulunkulu sebalansile, inani labo mama lelabo baba alisehlukani njengelakudala. Mina ngwami kangisithandi, kangifuni ukuqhamba amanga, lingixolele kulokho, kodwa kwakuyinto eyayivamile. Ekuphathweni kwamakhosikazi esithenjini bekumele ubaba abaphathe ngokufananayo. Maye thengela unabani irogwe athengele bonke, nxa ethengela abantwana bakanazibani athengele bonke, nxa esenzela loba ngubani oluthwenzele bonke. Besinceda ekuthini lo babo lesithembo ubesiba yisikhulu ngoba uyabe lamasimu amathathu nxa elabafazi abathathu, kanto leyo mfazi oyedwa ubesiba lensimu eyodwa. Kodwa abantwana bangikhona babe lempilo enhle, abantwana bangikhona lenhliziyo ziba nzima bakithi ngoba bakhula bengatholi uthando olwaneleyo ubaba bemthola ngosuku lozopho lukanina, okuyinto engahlanga. Asichiyeni isithembo hlabezwe.
Umankonjeni uthi obaba babephila ngembiza yamadoda.
Ngoba kunzima ukuthi ubaba emunye esesiyakhontrola abafazi ababili abathathu, kanti laba bafazi bevele bephila ebuhlungwini ngoba ngolunye usuku umama ubefisa ukuthi abe elowesilisa kodwa engamtholi ngobe komazibani. Nxa evuka ekuseni umama lo uvuka efuna ukulwa, kanti langaphandle kwakho khona lokho. Omama laba kubenza bagcine befunda ukungathembeki. Ukungathembeki umuntu wesifazana kadalwanga elakho. Ukungathembeki umuntu wesifazana ukufunda ngama-lifetime experiences anjengezithembo. Ngoba ma usulamba, survival knows no boundaries. Omama laba bagcina behahabela abazukulu emgumeni, bagcina bephuma besiya ngaphandle. Akukho ukuthi kuthiwe ubaba uqinile unjani njani wonke lezi zinto esizizwa. Bebesizwa kuphela zinqayi lezi abebezinatha emsamo, kodwa ngokudalwa komuntu umuntu sidalelwe i 1 to 1 asidalelwa ukuthi ubabe munye uzaphuma aye ngaphandle aphenduke uphenduka ihloka libuthundu ngase libuthundu sokumele lincediswe ngelako makhelwane sokuphambanisa ubuntu bethu asikufuni lokhuya.
Enye njalo ingcwethi kwezamasiko umnumzana Mbuso Ngwenya uthi isithembo sasilungiswa ngamakhosikazi
endulo kubukeka ngathi isithembo lesindoda yona yayingazi thathela isinqumo yayithi ngabona ukuthi mhlambe sekunomama emthandileyo iyecela kunkosikazi omdala unkosikazi omdala kube nguyena oyigunyazayo ukuthi hayi ungamletha lowo muntu azokuba ngumnyane wethu kokunye kuthiwa wayeza yena umama ngokwakhe ayeqomisa ke ayekhombisa leyo ntombi eyikhombisela umkakhe ngoba ethanda ukuthi bazokuba ngonyane wabo.
Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Namhla besixoxa lengcwethi kwezamasiko uNumzana Mbuso Ngwenya kanye lonkosikazi Siphiwe Mafu Sithole. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Lamhlanje sihamba lomfundisi Vusani Sibanda.
Ngibonge babunkomo labalaleli. Ngithintwa ngamazwi angihlukumeza njalo. Amazwi athi hlonipha uyihlolonyoko ukuze insuku zakho zandizwele. Umzali unguNkulunkulu wokuqala emhlabeni. Ngiyomazi kanjani uNkulunkulu sehlula kwazi umzali? Ngithi ngizokunakekela kanjani uNkulunkulu sehluleka ukunakekela lungizalo ngethu emhlabeni. Umzali uthi ute ungithwale 9 months nzima simhlukumeza mhlawumbe lesisu sami. Wangiketha nzima ephakathi kokufa nokuphila. Wangikhulisa nzima esebenza emakhishini ehlakulela abantu emathinini ukuthi ngifunde ngikhule ngibe ngulomuntu engikuye. Ebiyintyango zabantu elimela ukuthi ngikhule. Namhlanje ngifundile ngiyasebenza. Nyenzani ithini role yam kubazali abakulethe emhlabeni? Ithini role yakho kubazali abakulethe emhlabeni? Wenzani ukukhombisa ukuthi bazali ngiyabonga ngakho konke elingenzele khona? Ngingulo umuntu enjenguye namhlanje ngani? Nyenzani yini umzali wam athi mayibhekile ngam ame athi ngiyasibusisa isibeletho sam ngokuzala uzibani? Ngoba namhlanje ngulomuntu enyenguye bekani lekhaya lami bekani because of umntana muzibani. Yine yenza umzali azibusise ngokuba khona kwami ngokuphila kwami. NgokuzikaThixo umnikelo o isibusiso o isibusiso sokuqala yikubonga komzali. Lokho okuncane omenzela khona ba umzali ethi mntanami ngiyabonga inkosi kubusise ubusisekile. Ungaze waqalekiswa ngumzali uthola ukuthi ngilana ngiyasebenza. Yini lo ngisambathi because umzali wami. Kothi umzali wami utshela ithukela nesidwo angikazi ngikhohliwela ngayo. Yisiphi isibusiso ngithi nginaso? Sande ngisenkonzweni phethe iBhayibheli. Niyokwenzani? UNkulunkulu wami wokuqala ngikhohliwe ngayo. Umzali ongilethe emhlabeni uhlala endlini evunzela iyanethela. Sande ngisenkonzweni nginesishumi namnikele. Kodwa lo uNkulunkulu wokuqala ongumzali ogijime nami kunzima. Ngikhohliwe ngayo. Yini ezangilungela? Yini ezongilungela? Sometimes uthola ukuthi umzali unaye uzothi umuntu angikhulumisani lomzali wami. Angifuni umzali azonyathela emzini wami. Kodwa lo mzali yini le role model ongiwulo umuntu engiyinguye ngikhuhle lo mzali. Namhlanje ngizibona sengingcono kudlula umzali. Isibusiso sokuqala umzali. Ukuhlonipha umzali asokumguqela kuphela. Ukuhlonipha umzali asothi mama ngiyakuhlonipha ekuseni emini mama ngiyakuhlonipha ntambama mama ngiyakuhlonipha baba ngiyakuhlonipha. Ukuhlonipha umzali yizenzo ozenzayo to appreciate abazali bakho ngokukuletha emhlabeni. To appreciate wonke umuntu ongumzali okhoyo ukuthi ngiya-appreciate ngabazali kimi langikhulisa ngingulo muntu engiwuye ngani. Ubonisa ukuthi ngiyalihlonipha abazali. Ngikulinakekela. Singilethile emhlabeni langinakekela. Now it's my turn ukuthi ngilinakekele. Sibusiso sikaNkulunkulu siyohlela phezu kwakho. Nembi isibuso sobudali sehlele phezu kwakho umzali wakho ekhala ngawe. Umzali wakho azashona umzali ebophi joy. Aka ngifuna izibane ethuneni lami. Intola semfeni yamangazanya thela. Leso siqalekiswa sikwela kuwe kuphela siyawela kuwe labantwana la kusizukulwane sizayo. Asilungiseni amaphutha esinawo nabazali bethu. Izinto ziyohamba zilunge. Masibonge uNkulunkulu wokhokho bethu. uNkulunkulu wamandla. Senze sizithobe sihlale singabantwana njalo kubazali bethu. Sihloniphe abazali bethu. Sibakhumbule lapha bekhona. Babusise isibeletho sabo ngokuletha thina emhlabeni. Sibe yisibusiso kubazali bethu. Ngibonge.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Vusani Sibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinela kusasa. Kwezabatsha namhlanje siwaqala iqembu labasakhulayo owayengumdlali wenguqu kuqembu le-Islanders uNetsai Moyo. Uthozofinja nje usipha lolo daba.
Umoyo owaziwa kakhulu ngegama elithi Super Netsai usungule iqembu le-Supernets ngo-2021 ephelandaba lapho ahlala khona.
Iprojekti ye-Supernets ngiqalise during i-lockdown ye-COVID. Laphana sokungani kuyavula but abantwana bengakabuyeli ezikolo, you know, I saw a lot of boys. Within the area and Kalakon and Telanda, doing nothing. So I then thought, with I what is doing Samapora and Mubani Gamapora to play. And from there, then the idea of having an academy came up, and it was very raw. But you see, I did because of injustice in Zagala as a COVID. These boys, when they came in, we then started putting that training. Then we developed that. Coming up with the Supernet Academy.
Umoyo usebenza nabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwechumi nanye kusiya kwabaleminyaka elichumi lasikhombisa. Iqembu lakhe lidlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kusigaba seSerie B. Uthi uthole usizo oluvela kubomakhelwane, izihlobo kanye labangane ukuze ayenelise ukuba yingxenye yeligi yabasakhulayo.
Ama-sponsors at this time, ama-companies, they are also having a hard time. So uthole sponsorship kunzima, but you know there are well wishers, there are people who are assisting, like for instance, friends in the UK and America, because I told them of the project and they really said that's a good thing, supporting Abafana to do something. Someone also came up with a donation year kit, Abafana. So at the moment, we are okay in terms of Abafana Badali, Lamapora, Akonanyana, Jamapora. What we need now is probably financial transport.
Umoyo uyabadinga njalo abanye abangaphathisana laye ukuqeqetha iqembu lakhe le-Supernets njengoba igcina ebachiya bodwa abafana ngoba engomunye wabasebenza lenhlanganiso ye-Premier Soccer League ukuba amaqembu alandele imilayo yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Ku-PSL, I also assist as a COVID-19 compliance officer. So we look at ukuthi izinto e-ground ziyakomply according to regulations away COVID-19, which are required by the Ministry of Health and the SRC, which everything was in place according to our requirements.
Umoyo udume kakhulu ngeminyaka yama-1980s lapho ayedlalela khona iqembu le-Highlanders njalo ke wadlalela iqembu lesizwe elama Young Warriors. Ukudlala kwakhe kwaphazamiswa ekulimala kwakhe idolo okwenza wahlala isikhathi eside engadlali, njalo ekuphendukeni kwakhe udlalele iqembu le-Red Seal Rovers lalo futhi ele-Highlanders. Eminyakeni edlulileyo uke waba ngumqondisi wamaqembu abalisa lona ele-Highlanders kanye lelezimu Leopards. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngimutsho zibefunja nje.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Izitolo eziningi labathengisa impahla ezijeneyo emgwaqweni kabasamukeli idola leZimbabwe. Umkhokheli webandla leMthokozi Republic Party uthi abamesabi umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa ubasusela amanqe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisayo uKipstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.